sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siso Washington DC. Welamukela kustudio 7 ngoMvulo mhlaka 2 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
sisise ukuthi kulokhetho lolu president, kulokhetho futhi ezigabeni, ukhetho lobosenator abangena kusenate, ocongressmen abangena kucongress.
Kusasa lukhetho oluqakathekileyo kwele Melika osokulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 93 million asebevote besebenzisa iposo lendawo zokuvotela.
Into engifundileyo kuma-elections lawa kungenani there is no violence. Isikhathi esiningi bekulokuthula, izakamuzi zibonakala zibambene kungela ukuhlukumezana. Ukuthiyene kakhulu with Zimbabwe kuyisikhathi sama-elections, abantu bayabe bechaywa, abantu vele yabe limazwa.
Ngesikhathi yele Melika liphakathi kokhetho lokudinga umongameli omutsha kumbe njalo ukubuyisela ovele ekhona, uZulu weZimbabwe uthi kuningi okungafundwa endabeni zokhetho. Usibalukhulu wesabelo senkabazwe uSenator Larry Mavuma utholakale ele COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Usibalukhulu wesabelo senkabazwe uSenator Larry Mavuma usevalelwe yedwa ku-quarantine emzini wakhe ngemva kokuhlolwa wafunyanwa ele COVID-19. Umnumzana Mashima onguye njalo umgcini sihlalo wekomiti ebona ngomsebenzi wokumelana le-COVID-19 enkabazwe utshele iphephandaba le-The Herald ukuba leli gcikwane alimhlaselanga ngolaka, ngakho-ke abezempilakahle bayeza ukuzomelapha ngekhaya. Sikhuluma nje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezi-9.2 i-8374 asebetholakale bele-COVID-19 selokhu yaqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Abathile kulomkhuhlane sebezinkulungwane eziphose zifike kwezi-9.2 7927 kuthi inani lababulewe yiwo lokhu likumakhulu edlula amabili 243. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,794,507 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane lambili 43,176. Abekolitshini le-John Hopkins University laseMelika bona babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amane lasikhombisa 46,632,558 ababanjwe belalo labulala bedlula isigidi. Kusasa lukhetho oluqakathekileyo kwele Melika osokulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 93 million asebevote besebenzisa iposo lendawo zokuvotela. UGistube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Umongameli Donald Trump lo wayengumsekeli kamongameli uMnumzana Joe Biden bethekelela indawo ezithiyeneyo namhla besukela ukukhanga abantu ukuba bebavotele. Sebedinga abantu abangakacaci kahle ukuthi bazavotela bani kukhetho lukamongameli. Ozanqoba kukhetho lolu kumele athole lokho okuthiwa ngama-electoral votes angama-270. Oncintisayo ulakho ukuthi anqobe elizweni lonke jikelele, kodwa abesenqotshwa nxa engatholanga ama-electoral votes ayeneleyo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika bathi kuqakathekile ukuba umuntu avote kukhetho lolu. Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala eDallas, Texas uthi abantu bavota kahle kukhetho lolu okwamanje.
Balungisile, kuyalungiswa, kulungisiwe kakhulu mina ngokubona kwami. Kulungisiwe in the sense that uyabona ukuthi abantu bakhululekile ukuthi baye vota njalo bavota ngesikhathi leso abasifunayo. Bafakile izindawo ezithile lapho kuvotelwa khona ezaneleyo ukuthi abantu baye khona baye vota. Okukakhulu okuqakathekileyo engikubonayo ikukhululeka lokho esingathi dina i-democracy yokuvota, ngoba kuyavotwa ngezincwadi lokho okungathi izincwadi loba nje kungathi kuyahlupha ukuthi aye incwadi zizathini, incwadi asoze zifike, incwadi zizathini. Kodwa ke eqinisweni ukuthi incwadi zizafika ngoba ama-systems le avele akasebenza ngaphambili, asiyonto okuthiwa khona into entsha ukuthiwa kuyaqalisa ukuthi kuthunyezwa amavoti ngencwadi. Ikho mbona ngathi kuzasebenzeka silapha inxa ukukhangelela ekuvoteni lapha.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Thabang Nare ocubungula ezombusazwe othi kumele ke abantu nxa bevota babona ukuthi bakhetha abakufunayo.
Zwisise ukuthi kulokhetho lolu olwabo-president, kulokhetho futhi ezigabeni, ukhetho lobo-senator abangena ku-senate, o-congressmen abangena ku-congress. Kuyokuthi ezigabeni in each state, siyazi kwelakithi kusetshenziswa ama-province, u-governor, sike saba labo-governor eZimbabwe, u-governor of each state naye uyakhethwa. Kube sokukhethwa futhi labo-mayor, kukhethwe lama-representative abafana labo-councillor, kuyakhethwa kukhethwe ukuze kukhethwe lo sheriff. U-sheriff ngokhangele amapholisa esigabeni, kungabe kuyemakhandeni, eluvivi, edulubazimu, ejawunda, oyabe ekhangele amapholisa naye uyakhethwa ngaphongukuzingenela kumele akhethwe. So okhangele izikolo esigabeni oyabe ekhangele izikolo mbeni elobhengula kumbeni enjube laye uyakhethwa i-school board. So i-decentralization ne-evolution isesibangeni esiphakemeyo.
Akwaziwa ozanqoba kukhetho lolu njengoba umongameli Donald Trump esithi lulapho ukwebiwa libandla lamademokrati kukhetho lolu.
In a Democrat area, they sent out 1,000 ballots, everybody got 2 ballots. This is going to be a fraud like you've never seen.
Kodwa uBiden uyakulandula lokhu.
And in terms of whether or not when the votes are counted and they're all counted, that will be accepted. If I win, that will be accepted. If I lose, it will be accepted.
Ukhanya izindala zombili kukhetho lolu oluzakwenziwa kusasa ekuseni kuze kuyefika ntambama. Ngimelele iTudio 7 eMaryland, nginguKeith Dube.
Kunjalo njengesikhathi elemelika liphakathi kokhetho lokudinga umongameli omutsha kumbe njalo kubuyisela uvele ukhona, uZulu weZimbabwe uthi kuningi okungafundwa endabeni zokhetho ukuze luqhutshwe ngcono elizweni. Kodwa uhulumende yena uthi akukho okungafundwa iZimbabwe mayelana lalolu khetho. Umlondolozi Ndlovu sithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcishi ezicubungulayo zombusazwe zithi eZimbabwe sinezifundo eziningi elingazithola ngokhetho lolu. Ingcishi kwezombusazwe uMnumzana Khosa Nkomo uthi into enkulu engafundwa iZimbabwe yikungabi khona kodlakela ngezikhathi zokhetho.
Kudaba lama-elections elizweni le-America sibona kulenkuthazo eziningi kakhulu, and ngekubona kwami kulezinto eziningi that we can learn. As an individual, into engifundileyo kuma-elections lawa kungenani there is no violence. Isikhathi esiningi bekulokuthula, izakamuzi zibonakala zibambene kungela ukuhlukumezana. Lokhu kuthiyene kakhulu with Zimbabwe, especially izinto esizibonayo nxa kuyisikhathi sama-elections, abantu bayabe betshaywa, abantu vele yabe limazwa.
Uqhubeke esithi abaningi eZimbabwe abalandela ukhetho lolu basifisa ukuba umkhokheli wamademokrasi uMnumzana Joe Biden anqobe.
Kulapho lapha eZimbabwe abafuna uTrump uBiden, umuntu lo muntu ufuze ubone lokho okuqakathekileyo. Kodwa iningi engikubona kwami ngiyabe ngikhuluma nabantu lapha kuma-communities and even kuma-forums ama-journalists, abaningi ngibona bafavor uBiden. Balesifiso sokuthi uBiden angawina, maybe izinto zizabe ziright e-America.
Khetho lweMelika lwenziwa ngesikhathi uhulumende weZimbabwe ezama ngazo zonke indlela ukulondoloza ubudlelwano obuhle namanye amazwe omhlaba. Umsekeli kamgcisa lobona ngimsebenzi kubandla leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi uZulu weZimbabwe kakumelanga azihluphe ngokwenzakala kwele Melika ngoba kungelani laye.
Hayi, thina njengamaZimbabweni asiphatheki kangako kumpumela yokhetho lweMelika. Kumbe kungena uTrump kumbe nguBiden, nxa i-foreign policy phezu kwezwe leZimbabwe ingazange itshintshe, kuyabe kulokhu kufana kithi. Kuyabe kulokhu kufana kithi ngoba siyananzelela ukuthi sokube lama-administration phose amathathu selokhu kwafakwa izidera, izijeziso lezo zafakwa phecelezi ama-sanctions. Bangene Obama ayizange itshintshe leyo foreign policy, ungenile uTrump ayizange itshintshe kube le-amendment, sekwa reinforce lawa ama-sanctions. So kithi akukhathalekile ukuthi kungene ubani, thina esikufunayo ukuthi ama-sanctions asuswe.
Lanxa usuku lokhetho lokudinga umongameli kwele Melika lungelwakusasa mhlaka 3 Lwezi, ezigabeni eziningi zelizwe abantu abangaba izigidi eziphosa zifike ekhulu sebevotile kuhlelo lokuthumela ngeposo lolwe early voting. Zindala zombili phakathi kwamongameli Donald Trump okhona manje oyibandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden omela ibandla lama-Democrats. Loba nje kulabalihlekana abakhona ephepheni lokuvota, kodwa phakathi kukaTrump noBiden kulapho kukhangelelwe ukutholakala umongameli omutsha weMelika. Okungaba yikubuyisela uTrump ukuthi abuse okweminyaka emine loba ukukhetha owaba ngumsekeli kamongameli uBiden. Ngimele iStudio 7 News eHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko uNkosikazi Monica Mutswangwa uthi impiko yokuthi uNkosikazi Auxillia Mnangagwa lendodana yakhe uCollins vale nkohlakalo ayisoqiniso, njalo lokhu kukhulunywa ngabakhuthaza abantu ukuthi bevukele uhulumende betshengisele. Lokhu kwenzakala isiphathamandla seZimbabwe Miners Federation uNkosazana Henrietta Rushwaya owetheswa icala lokuzama ukuphuma legolide elizweni ngokungekho emthethweni, labanye bakhe sebekhweze isicelo edaleni kamantshe sokuthi bakhujwe esitokisini ngemali yesibambiso yebheyi. Umantshe uthe kulobufakazi bokuthi omunye kankosikazi Rushwaya umnumzana Ali Mohammed laye ulecala ngoba kwatholakala incwadi zakhe, ngakho uzathoniswa njengabanye. Amapholisa ayithule umbiko iphikisa ukuthi uNkosikazi Mnangagwa uphathekile kucala eletheswa uNkosazana Rushwaya, laye wakugcizelela lokhu. Emhlanganweni lentathela izindaba oqhutshwe namhla, uNkosikazi Mutswangwa uthe uhulumende omutsha kamongameli Mnangagwa ulwisana lenkohlakalo, njalo kulobufakazi balokhu ngoba sekwabotshwa iziphathamandla zakhe ezetheswa icala lokungethembeki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Lapha sesinambona ngani sengathi oMtswanga bahlehle bakhuluma baphangisile ukukhuluma uphomenta ngendaba leyo. Laba abantu abafake igama likankosikazi kamongameli entweni leyo ngabantu abangahlolwa betholakala ukuthi iy'ngqondo zabo ziphelele zikanile, and kungeke kwaba lesizathu sokuthi bamaneje bavumbuluke bekhuluma into enkulu kangaka mayelana ngonkosikazi kamongameli. Kuthi ngaba-ke bathula ukukhomenta kwakhathesi aboMtswanga, bamelele ukuthi sizwe ukuthi into le idivelopha isiyafika nga. Nangu loba u-Ali Mohammed ubotshiwe ngenxa yamazwi akhulunywa yibo futhi bona laba abantu e-airport. Ngokufanayo nxa lo ebotshiwe ngenxa yamazwi onalawo kwehlukane okunganani la mazwi akhulunywe mayelana ngokunkosikazi kamongameli, lakho kungafanana inxele kungabe kuyikho inxele kungayibi sikho. La abantu bayaqala bena indaba leyi izingeni emakhothi siyizwe ukuthi iyangaphi bena ingabanjwanga ngekhanda.
Nkosikazi Mutswangwa uphinde wathi uhulumende lo omutsha okamongameli Mnangagwa usulethe inguquko eningi, njalo ulwisa inkohlakalo. Lokhu kuyabonakala ngokuthi kulezinye iziphathamandla zikahulumende sezake zabotshwa. Ubone ngani kungaba liqiniso yini lokhu na?
Hayi, akula qiniso lapha. Sisikhatshana kakhulu ukuthi into esingayikhuluma ukuthi indaba ye-corruption uhulumende lo omutsha useyinqobile ngenxa yabantu abayi-1 or 2 abathi sebebabophile. ende kucaca ukuthi kubothwa kwabo bobothwa ngenxa yokuthi sokuyindaba zokuxabana kwama-factionalism wona lawo ukuthi ngabo G40 labo la cost ukuthi awufunakali wena ngokuthi ucine ubothiwe ngokucine uvalele so ngeke sathi sesiyinqobile ukuze siyinqobe siyicede i-corruption ezimbabwe inkulu kakhulu kusanela kubothwa amadoda akhanya ngamehlo ukuthi a-corrupt hhayi abaguduzelwayo beze betholelwe i-corruption bakhona kuvele ukuthi bakhanye i-corruption so asikafiki khonapo abaqale bekumesibili ukucelebrate okwakhathesi size sibone sivume ukuthi ya okweqiniso hhayi i-corruption siphelile ezimbabwe not into zisesezinje sezakala ngendlela ezenzakala ngayo
sesikhangela osokwenzakele ngecala leli elitheswa unkosazana Rushwaya ubone ngani kuza wena ngaphini indoko locakucaka
ngesilungu sithi unfortunate ukuthi amapholisa agcine enika i-statement esinje esi abantu abahlekisana ngaso besithi i-command statement ngenxa yokuthi bafosiwe ukuthi khulumani lithi mina lokhu kangikwenzanga so abakukhuluma ngabona kwamaqini ngama-investigations abo nakula ngendlela amapholisa asiyeqinisa abangathi indaba lesebeyi-investigate bayiqeda ukuthi beyinika i-statement esinjengalesiyana batsheli ukuthi khulumani i-statement esinje and basikhuluma so singabantu nje abalaleleyo abahlele elizweni angeke nje sivume kalula ukuthi shuwa ngeqiniso yikho abanye zama-investigation bayibambe xhaka indaba besitshela into yiyo nje ephuma kuhle nankosikazi kamongameli kazange aqala akhuluma ukuthi khulumani lithi bezikhulumele bona bodwa ingxenye bekuzaba lula but nxa yena eqale unkosikazi wathi khulumani lithi mina kangikwenzanga lokhu suka kube nzima and ikhesi le ikhanya ile influence eningi esingakayizwisisi eyabanye abantu abakhulu so sizalinda siza ukuthi izahamba iyefika ngawo akhathi esinzima sibili ngoba kukhanya abaningi abasazabotshwa kula muntu lamandla okuyacishisa i-CCTV ye-airport kungela abantu abakhulu aba-involved entweni yangkhona ngoba kuyabe kuyinto emangalisa umhlaba wonke licala elikhulu kakhulu ukuthi lowo muntu silindisangkhona usithethe nga asiyibambeni siza ukuthi izafika nga
lowo ngumnumzana abekezela amadoma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelayo ekobulawayo ngakwelinye icele ibandla le-MDC Alliance lithi umeya weChitungwiza ukhansila Lovemore Mayikho ubotshiwe ngamapholisa esetheswa icala lenkohlakalo elokuvimba ukudilizwa kwezindlu ezakhiwa ngokungekho emthethweni ibandla le-MDC ithi lona lithi amalunga e-MDC abezama ukungena ofisini ebangwa ngamabandla la omabili eMorgan Tsvangirai House eHarare abotshiwe izolo njalo azamiswa kusasa emthethwandaba Live Talk namhlanje sihlangana okwenzakala eZimbabwe kanye nokhetho lwemidla.
Kulabantu abedlula abangamakhulu amabili ababikwa bebotshiwe kweleBelarus phakathi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu abakade betshengisela kulelo lizwe befuna ukuba umongameli Alexander Lukashenko ehle embusweni sokungamaviki alishumi lambili abantu beleBelarus betshengisela. Uzulu waseCameroon lokhu egcwele ezitaladeni etshengisela esola ukubulawa kwabantu esikolweni esingezansi yelizwe lapho uhulumende athi lesi siga siqhutshwe ngabahlamuki abakhuluma ulimi lwesiNgisi. Isikhulumeli sabebutho sitshele inhlanganiso yabezindaba yakwele-France ukuthi kulabantwana besikolo abayisikhombisa ababulewe kulesi sehlakalo. Impelasonto ibone eleMelika lisethula isilinganiso sabantu asebetholakale belo-COVID-19 esothusayo. Kutholakele abantu abazinkulungwane phose ezilukhulu lele gciwane leli langakini.
Kunokwesabela ukuba umsebenzi wonke obusuwenziwe elizweni wokuthuthukisa impilakahle yamantombazana labesifazana kwezocansi lezokuhlela kuhle imuli ungagcina usiba yize ngenxa yokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho welizwe lobunzima obudalwe ukuqhamuka kwe-COVID-19. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
ukuvulwa kwezikolo kunsukwane esanda kwedlula kudale ukuqhamuka kodubo lokungaziphathi kwabantwana kwezikolo osokwethuse ababalisi labazali. Umhlahlamoyo wenhlanganiso yabasakhulayo e-dot yuse uthi i-lockdown yiyo engabe iqhebise ukungaziphathi lenduko ezihambelana nalo mkhuba.
Abantu abasha besebethona behlezi ezindlini and naturally nje ngokuba ngabantu abasha iindaba zocansi lezi besesithi ukumemetheka kakhulu, yikho besesibona ama-STIs lawa abesesimemetheka kakhulu kuma-communities
ethu. Uthi udubo lobuyanga lokusilela kokudla ikakhulu ngesikhathi se-lockdown kubangele inkinga ezithiya-ke amantombazane labesifazana bekusimo sokungenelisi ukuzivikela.
Ukudla bekuvela ngaphi? Sikhanyela futhi lamanye sithi nama-child headed households. Futhi rayithi nxa umakhelwane sethini ukudla ulakho kodwa usefuna ucansi, ngenzani mina njengomuntu omutsha ukuthi ngikwanise ukuthi ngilale ngilami ngihlile kumpela abana wami silale sihlile?
Umnumzane Josa Muteneri wenhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini e-Kapuz uthi iningi lezisebenzi ikakhulu ezesifazane ezisebenza emapulazini zikhala ngokuthi azilufinyeleli uncedo lwekwelatsha loba ukuzivikela kwezempilakahle.
Ngabala esiwathi ngama-sanitary facilities, siyabona ukuthi akula futhi ama-toilet emasimini abanye abasesifazana basebenzisa kumbe amahlamvu ezihlahla umanxabe sekugeza.
U-Andile Ndlovu wenhlanganiso ye-youth.com uthi babona okudingakalayo kuyimfundiso engenza umuntu enelise ukuzivikela. Abantwana bedlula amakhulu amane 415 babikwa benithise esabelweni yesemanikaleni ngesikhathi se-lockdown okugoqela labantwana abakumfundo yaphansi nga-grade 7 abanye bethiya isikolo sebesiyakwendiswa. Abazali abaningi basale bedidekile bengazi ukuthi bavumeze abantu babo ukubuyela esikolo kumbe ukuba bezihlalele ezindlini besesabela ukuthi bangabamba izifo ezifana lengulamakhwa kumbe ukumithiswa phezu kokuthelelwa sona isifo se-coronavirus. Abogatsha lwezempilakahle batshele ijane lephalamende kwisikhathana esanda kwedlula ukuba abafundi ababuyela ezikolo lokhe bebalutshana, njalo ababalisa abalokhe besasebenza beyenela ukuba balondoloze umumo umuhle ezikolo. Inhlanganiso ezimela amalungelo abatsha kwezempilakahle emacansini zithi ukungaziphathi kwabantwana ezikolo ngesikhathi sokungena kuhlandla lesibili sokubuyela kwabo ezifundweni, ababalisi ngakwelinye icele bekhalala imisebenzi sokubuyisela muva umsebenzi okade sebewenzile wokuvikela abesifazana kwezempilakahle. Nimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Inkampani kagesi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company isikhweze umthelo wamandla kagesi ngesilinganiso sokuyingxenye ekhulwini 50%, lokho kungokwesibili linkampani ikhuphula lomthelo phakathi kwenyanga eyodwa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Akuphathi kuhle uzulu weZimbabwe ukukhwezwa komthelo wamandla kagesi osokudale ukukhonona okukhulu, yena ovele phakathi kobunzima ngenxa yokuqonga kwentengo yokudla, indleko zezikolo, layo yonke indleko emhlangothini zonke zempilo esikhuphuka okwethusa emihla ngemihla, ikanti-ke iholo lezisebenzi lingakhuphulwa ngesiqubo esifana lokuqonga kwentengo. Ugesi usezabhadalelwa $67 RTGS ngekilowatt elilodwa okwamagesi akusilinganiso sakuqala sama-25 ama-units angu-50, kuthi ihlandla lesibili lithengiswe ngama-$3.65 isilinganiso samagesi angu-51 kusiya ku-200 units. Le $9.92 ikilowatt elilodwa, amagetsi aqala ku-201 asiya ku-300 units. Umnumzana Effort Ncube ongumqondisi we-National Consumer Rights Association iNakhora uthi lokho kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinto eziningi.
Ukukhwela kwamagesi kabili ngenyanga kuveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazimanga kahle elizweni, ngokuba akufanelanga kwenzeke lokho. Singakhohlwa ukuthi amagesi nxa ekhwela kakukhweli nje wona kuphela, kodwa akhweza lezinye izinto ezinjengokudla, isinkwa, impupho, ishukela nakho konke okunye. Akusali lutho lungakhwelanga nxa sekukhwela amagesi. Kanti ke vele wona lanxa bekhwele wona wodwa ngendlela asadula ngakhona, kusho ukuthi balutshwana abantu abangenelisa ukuthi baphile ngaphansi kwentengo engaka yamagesi, kwenza kube nzima ukuphila eZimbabwe.
Inkosikazi Sifiso Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi osokusenziwa yile inkampani kuyethusa njalo abazwisisi ukwehlukaniswa kwentengo ngezigaba zama-units.
Indaba yokukhwela kwamagesi leyi njengoba sinasemphakathini kanje ayingiphathi, ngoba amagesi aphunga ukuvela akhwele nje kube namhlanje avuke ekhwelile, kulapho avele avuke ekhwelile. Lama-megawatts akhona lawo awasalasti njengakudala. Le mali zakhona ama-diagram esabe sewathunyezelwe, uyathi uyakhangela ngentengo yakhona uthole ukuthi akuhambisani nentengo yakuthenge ngayo la ngama-units abake khulume ngayo. So indaba kagesi leyi ayi isifuna ukuba nzima phakathi nokomphakathi. Lokukhwela kwawo ekhwela amaholo abantu engakhweli, asisakwazi ukuthi sizaphila njani. Kungabe nje layo kumbe ihulumende ngabe iyangenela, kumbe sichasiselwe okungaphezu kokuchasiselwa. Uzathola lobana ngenye indlela okuyabe kubhalwe ngayo, abanye abantu vele kunzima lokuthi bayizwisise. Lami ngini nje ukuyizwisisa kwakhona kusuka kube nzima.
Inkosikazi Melissa Ntini oyisakhamuzi sakoBulawayo eliloja uthi lokho kuzadala ukuxabana okukhulu labanikazi bezindlu.
Lokho okwenziwe yizesa kubi ngoba kunje sihlala ezindlini zabantu, kunzima ngoba abanye sebezathatha amathuba okusichezela irenti phakathi kwesikhathi besithi ngoba ugetsi amagetsi ekhwelile. Njalo siyananzelela ukuthi amagetsi akhona awasahlali, ngakho sokuza sizimela iningi lethu ngoba ngathesi imali zinzima ukutholakala. Thina asisoze sikukwanise lokhu, kunzima, bakhweze kakhulu. Ngabe uhulumende uyangenela asisize ngoba sizaswela indawo zokuhlala.
Inkosikazi Ethel Chuma esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi kuyadanisa ukuthi amagetsi akhwele buthumuthumu.
Okwelizwe lethu kuyasizukumeza kakhulu, kambe amagetsi akhwela buthumuthumu kangako. Impilo bande esesiyiphileni sihlukumeza kangako, kusho ukuthi asiphilela ukuthenga lawo magetsi. Nxa ungasathola ngaleyo mali kusho ukuba wena kawusekulayo ithatha ngabanye abantwana. Ukudla kuyadula, amagetsi ayadula, yonke into iyadula, okusunga kakhulu. Aluba kumbe bayama kwasikhathanyana njengoba babekwenza kuqala ukuthi amagetsi aba abahlali bephezulu, alesho kuyikuthumuthumu. Kuyahlukumeza kakhulu lokhu, le mali yaphangaphangelayo.
Umbiko owethulwe yinkampani ye-ZETDC izolo uveze njalo ukuthi uZulu uzamele abhadale amadola angaphezu kwamakhulu amahlanu, i-$547.50, ukuthi athole amagetsi angu-51 units kusiya ku-200 units. Kuthi kulabo abafuna amagetsi amaningi bahlawule phose inkulungwane yamadola i-$992 ukuthola amagetsi aphakathi kwamayunithi angama-203. Abazafuna ukuthenga amagetsi angaphezu kwamayunithi angama-300 i-300 units bazahlawula imali eyedlula inkulungwane elengxenye i-1623. Ngomnyaka odluleyo uhulumende wathatha isinqumo sokuthengisa amagetsi ngendlela entsha epima amagetsi ngendlela imuli esebenzisa ngayo kanye lokulinganisa intengo yawo nedola leMelika. Imele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Hayi-ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington DC.
Y
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Nilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.